Imifanekiso le ephume kulomgodi lomunye wabotshekeja osanda kuhlengwa itshengisa inqwaba ezidumbu zabotshekeja asebefile. Iningi yezidumbu lezi ezifakwe emaphepheni eplastic zitshengisa sobala ukuthi sezonakala kanti lokuthi otshekeja laba bafeka buhlungu. Kulumfanekiso omunye wabotshekeja ongaveziwanga igama ubonakala ehamba itshengisa izidumbu eziningi okwesikhathi eside esebenzisa umakhalekhukhwini wakhe. Ucinga ukuncenga esithi bacela ukuxhaswa ngokudla lokuhlengwa ngesiphangiphangi.
Siyacala ukubonisa abantu laba abafileyo emgodini bocala nango lo ngomunye ngiyibona lawo omunye
nango baninzi kakhulu
siyababona nawo heyi sicela isizo.
Imifanekiso yezidumbu lezi isitshiye inhlanganiso ezilwela amalungelo abasebenza emgodini zizonde ziganono wabo. Lezi nhlanganiso ezigoqela e-Mining Affected Communities, United in Action, zethesa uhulumende lamapholisa umlando wokubulala otshekeja laba. Igqweda lezamalungelo umnumzana Mamekwe Sebei uthi kudala bexwayisa uhulumende ukuthi akaphe laba bantu ukudla njalo abahlengi ngesiphangiphangi, kodwa yena wakhetha ukwephulela izikhuni endlebeni.
This is Stilfontein Massacre.
Sila kuthandabuza ukuthi lo ngumbhuqazwe wokubulawa kwabotshekeja laba ngesihluku esikhulu okwenziwe nguhulumende. Izenzo zikahulumende ezigoqela ukwenqabela ukuthi laba bantu baphiwe ukudla lamanzi yizo ezibe yimbangela enkulu yokufa kwabotshekeja laba.
Of a treacherous policy that was pursued by the government.
Kodwa-ke isikhulumeli sogatsha lwendaba zemigodi umnumzana Makhosonke Buthelezi uyalile ukuthi uhulumende ubangele ngabomo ukufa kwabantu, wathi bekusenziwa amalungiselelo okubahlenga.
They pleaded that they do not have money and they have already spent the money on.
Akusikho ukuthi uhulumende weNorthwest ubengafuni ukuhlenga otshekeja laba. Ukuthilo ngaphambilini ukuba ubesadinga imali kanye lokwakha uhlelo lokubahlenga.
Kulezizalwane zezimbabwe eziningi eseziveze ukuthi zinezihlobo zazo eziphakathi kwalo mgodi eStilfontein. Kusenjalo abalungiselela ukuhlenga otshekeja laba sebefakile imitshina yabo abayidingayo kulolu hlelo ukuze baqale ukukhupha otshekeja lezidumbu. Melestudio 7 eStilfontein kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.